ezindabeni zethu lamhlanje. Abachayela izimota ezithwala uZulu balwisana okumangalisayo eSouth Africa osokuthiye omunye wabo efile. Unkosikazi Joyce Mjuru ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo lamuhla owebandla lakhe. Lokhu besidla amahabula abangafuni ukuthi umnumzana Stanley Raphael Khumalo engathathi ubukhosi besizwe sikamthwakazi. Sizahlaziya ezomnotho ngesikhathi umnotho welizwe leZimbabwe ubhidlika. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe lekilikithi lisiwo ngeleSri Lanka. Kulive Talk lamhla kuhlelo labatsha olwele Connection sixoxa ngomncintiswano we-First Global Challenge owenzelwa eWashington DC. Kulabantwana beZimbabwe abenza kahle kumncintiswano lo. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenzini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065, 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.